sibonge uGibbs Dube ngokusethulela ezosuku ngolimi lwesiNgisi. Lejona njani mthwakazo muhle ikudibana emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 30 ngomabasa 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ngemisebenzi siyaxakeka ngemthetho ekhangelana ngokudlelana kwethu labaqhatshi kusayidi ka-employer.
EleZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe ekunanzeni ilanga lezisebenzi kusasa izigidi lezigidi zingasebenzi. Kanti lo hulumende laye ekhanya esephelelwe ngamasu okuvuselela umnotho.
Uhulumende wethu kumele ayangeke ngokuphindaphindiweyo nesehlakalo leso senzakale e-trade. Akula misebenzi lapha kweZimbabwe.
Abalwela amalungelo oluntu bathi uhulumende kumele athathe amanyathelo aqinileyo okuqeda ukugqilazwa kwezizalwane zeZimbabwe kwamanye amazwe. Sizalethulela njalo uhlelo oluphathelane labesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Izisebenzi zeZimbabwe zizamanyana leza kwamanye amazwe ekunanzeni ilanga leWorkers Day kusasa, iningi likhala ngokusilela kwemisebenzi elizweni kanye lokonakala komnotho osokubangele ukuthi amankampani amaningi avalwe. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions uMnumzana Japhet Moyo uthi bazananza ilanga lele ndaweni ezijeneyo zelizwe kusasa belokudana okukhulu ngobuyanga osobuhlasele uZulu. Usole kakhulu uhulumende ngokwehluleka ukulungisa umnotho kanye lokuthuthukisa impilo kaZulu.
Imisebenzi ayitholakali njalo siyalahlekelwa imisebenzi laba abangabe belayo. Imisebenzi iyaphela ngelanga ngelanga. Silaloko esikubiza sithi job security. Akusela qiniso ukuthi lalo semsebenzini kusasa uzabe lawo yini lowo msebenzi. Ngendlela yokuthi sibona amandla esenikwe ke abaqhatshi, indlela asebechazisa ngaye emakhothi lapho ukuthi umqhatshi uselelungelo lokukumisa loba ngasiphi isikhathi ekubhadala nje ukuyimadlanyana ukungatshelutho. Sibona kuyasihlupa. So ngemisebenzi siyaxakeka ngemthetho ekhangelana ngokudlelana kwethu labaqhatshi. Sibona nje engani isekela kakhulu kumbe ingani ikusayidi ka-employer. Akusijabulisi sibili lokho. Umnotho ke wona hayi lawo hayi uyehlula. Imali kayitholakali. Nxa sithe sayithola imali kubaqhatshi siyayiswela emabhenki. Kanti uZulu omningi kwamanje usesebenza ekupheleni kweviki, ekupheleni kwenyanga, angatholi iholo. Izinto ezisixakayo okwamanje njengezisebenzi zeZimbabwe.
Kulungisiswe njani konke lokho upho baba moya?
Esikubonayo thina sesikukhulumile ukuthi asiyo ndaba esingathi ingalungiswa izisebenzi labaqhatshi etafulini kumbe singathi ku-collective bargaining ngokukhulumiseni phakathi kwethu labaqhatshi. Sibone ngathi khona lokhu kubamba kakhulu ezombangazwe. Ngokubona kwethu indaba yombangazwe esokufanele ilungiswe ukuze labo abanemali bebone ukuthi imali yabo ile security izaba iyimali yabo elakusasa.
UMnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Abesifazana beZimbabwe abangamachumi amathathu lambili abahlengwe ebuqilini kwele Kuwait bakhangelelwe ukuphindela ekhaya namuhla. Abesifazana laba bahugwe yizigilamkhuba ezabathembisa imisebenzi eholisa imali ephezulu. Kodwa bathe befika kulelo lizwe bathola lingekho izulu lomhlaba ababelithenjisiwe. Abanye babo basebebanjwa ngamandla ukuthengisa imizimba. Lanxa uhulumende ebelesandla ekuhlengeni abantu laba, wehlulekile ukubathengela amatikiti okuphenduka ekhaya, bagcina bencedwa ngomunye usomabhizimusi. Sixoxelo lwela amalungelo abesifazana uNkosazana Linda Mpofu.
Isizwe seZimbabwe kumele siyangeke ngalokho okwenzakalayo. Ikakhulu uhulumende wethu kumele ayangeke ngokuphindaphindiweyo ngesehlakalo leso senzakale eTuareg. Akula misebenzi lapha kweZimbabwe. Abantu bayafunda, bafundile balama-degree kodwa imisebenzi ayitholakali. Nxa sokuthe kwathutsha ithuba umuntu wakupromisa amadlelo aluhlaza kwelinye ilizwe, awucabangi ngolunye ulutho. Wena usucabange ngokuthi njengoba sengivele sengifundile sokumele ngisebenze ngenze imali. Uthi uthathe imitshaqana yakho uhambe eQuet kumbe uye ngaphi ubusuhlangana lakho lokho kubi. I-desperation, udubo, indlala yiyo eyenze osisi labo baphuma bayagcilazwa khona le kwele Quet.
Kuyini okungenziwa nguhulumende ukwenqabela ukugqilazwa kwezizalwane zeZimbabwe kwamanye amazwe?
Mina engingakutsho ukuthi uhulumende kalethe amathuba emisebenzi kweZimbabwe. Ama-industries awavule. UBulawayo useyilokho kusithi yisipoko town, i-ghost town. Kudala yikho kwakusiba lentuthu ezithunqayo ngenxa yama-industry. Kodwa kwavalwa konke. Angiboni ukuthi kumbe ukuvalwa kwakhona yinto edima kakhulu. Uhulumende kananzelele ukubana uhlukumeza abomama ngokubancitha ngokuthi kungabi namathuba emisebenzi. Kungavuleka imisebenzi kwele Zimbabwe. Angiboni ukuthi kulomuntu ongatshone ekhimuli zakhe chiya izihlobo zakhe siyasebenza khatshana ngoba idinga imali. Imisebenzi siyayifuna kayibe khona khonapha kwele Zimbabwe.
Yena uhulumende wehlulekile ukuthengela omama laba ababuyayo amatikiti okuphenduka bagcina bethengelwa ngosomabhizimusi lo abathi nguWicknell. Uthini ngalokho?
Uhulumende wethu uyayangisa. Uyayangisa sibilo okunye okumangalisayo. Thina siyasibone kuthiwa umongameli uhambile wayemazweni uhambe labantu kumbe babengu-20 kumbe babebangaki bedlalisa imali beyichithichithisa. Siyasizwe futhi kuthiwa mnali abanye amapolitician ahlale emahoteleni. Sokuze kungumnyaka omunye ehlale ehoteleni kubhadala. Ayangise uhulumende ehleke ngithi ukukhipha i-50 cents i-bond coin ukuthi izihlobo zethu ekade sigcilazwa eQuet zibuye kwele Zimbabwe. Lokhu kuyayangisa.
UNkosazana Linda Mpofu ulwela amalungelo oluntu. Sixoxela eseGwanda. Ukusilela kwemali emabhanga kuqhubekela phambili elizweni njalo abazali abanengi balakho ukwehluleka ukuthatha imali yokubhadalela abantwababo esikolo ekuvulweni kwazo ngeviki ezayo. Kwamanye amabhanga abantu bavunyelwa ukuthatha amadola alikhulu kuphela ngelanga. Sixoxele lunga ledale lephalamende uNkosazana Thabita Khumalo.
Uma sezi-anti besiya emabhanga bafika baphiwa ama-$100. Ungaphiwa leyo $100 sonke siyazi ukuthi inyanga isiphelile somuntu ubhadale amarenti, amanzi, amagetsi, ukudla. Nge-$100 uzabhadala kuphi, uchiye kuphi? Isikolo sivali abantwana bayavula khathesi ufuneka imali zama-school fees. Ulungiselile nini umntwana lo ukuthi ubhadale? Njalo futhi ingxenye siyakwazi iningi labo abazali abasanelisi ukuhambisa umntwana esikolo ngokuthi kabanamali.
Kumalanga edluleyo usibalukulu webhanga elikhulu uveze ukuthi beode imali kwamanye amazwe ayikafikini elizweni kalikawubona umahluko.
Thina selilizwe bani elingalungiseleleki kulungiselela ikusasa. Sihlala singabacahlala becitsha umlilo. Kambe usibalukhulu webhanga uyumsebenzi wakhe ngokuba kwazi ukuthi imali esilayo kwakhathesi isusa laphi sisengaphi. Nxa ekwazi ukuthi lapho esiyakhona siyifika layo, kumele afake amalungiselelo ukuthi mhlana sifika lelo langa lapho azacupha khona ayevala isikhala sakhona. Kanti ukuba ehlulayo kuyini? Akula muntu ohlala endlini ongathenga impuphu ekwani umgani ukudla namuhla, thina sikwazi sasa sizakudla inyanga eziziyephela.
Lona udubo kanti lungaphi inyama lale yayangaphi limali?
Okukhona lapha ukuthi kusho ukuthi iphumile behluleke ukuthi bayiphendukise leyo mali. Kanti sithengani eZimbabwe okungahuquluza imali yonke esilayo, imisebenzi kasilayo, amankampani avalile, abantwana baphuma ezikolo begraduate ema-university bayehlala ngkhaya, izibhedlela ziyasibulala. Kanti manje sokuthengileyo okudla imali yethu yelizwe yikuyini ngaphandle kokuthi bayintshontshile bayikhipha?
Unkosazana Thabita Khumalo lilunga ledale lephalamende. Kengilifake kancane ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulele uhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lonkosikazi Barbara Thanyanyiwa, isiphathamandla sogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kunhlanganiso ye-ZCTU olwe Women's Advisory Council. Sicubungula esiphathelane lelanga lokunanza amalungelo ezisebenze elele birthday. Siyakwamukela kuhlelo.
Okay, ngiyabonga.
Ugatsha lwenu olubona ngamalungelo abesifazana lona luthakazelela njani leli la?
Sikhangelele ukuthi lathi singene siparticipate njengabomama. Sijayele ukubona obaba abaningi beyibo abaphumayo ngelanga leli, but thina sikhankaselo mama ukuthi baphume labo babonakale njengabomama izisebenzi sisiyathakazelela leli langa. Lanxa nje kungekho okuningi esingakuthakazelela thina njengabomama, singakhangeli ukuthi umkhonomi welizwe lo ukuthi umi kanjani. Omama yibo abasafayo kakhulu lezizini i-poverty le ekhona. Omama yibo aba-affected ama-school fees, find ukuthi omama yibo aba-affected mostly, yibo abachitha isikhathi eside nabantwana. So sithi kubomama sihambenini siyekuzwa ukuthi upresident wezepitile uGeorge Njiwali yena usiphatheleni kwisitiki sakhe ukuthi kuyini akubekileyo. Kungabe kulama-issues ethu yini abomama, ngoba sikhangelele ukuthi umnyaka lo sizanisile i-congress yabomama, sibe le-congress, i-main congress, where we are saying ukuthi thina njengabomama nathi sesifuna ukuthatha ama-leadership positions, ama-decision-making positions. So we are saying ukuthi umama njengesisebenzi aphume endlini ahambe ayithakazelela leli langa. Asingeke sikhulume nge-gender equality kungena equal participation.
Kodwa emkhosini edlulileyo bebebuya yini omama ngobuningi babo?
Bebebuya kodwa bebesiba balutshwane kulabo baba. Obaba yiba ababa baningi. Ngingazi ukuthi iproblem yona leyo ukuthi khona ubaba esale endlini umama osebenza kumbe njenge-holiday. Sibona ukuthi omama abaningi bathi bathathele lithuba ukuthi benze imisebenzi ezindlini akade bengenisa ukuthi bayenze ngenxa yemisebenzi ekhethini.
Umnotho welizwe lo sibona ukuthi kawumanga kuhle, kubakhathaza njani omama kulezi nsuku?
Singakhangena ngasethi ama-companies amaningi asethatha ama-contract workers of which abaningi bangkhona abanjengabomama. Nxa ngisithi ama-contract workers ngama-workers lana angela security eyenileyo. Nxa ngisithi security nje ama-issues awenasa awe-pension, yikuyipho ngokuya nje emsebenzini okuhola emantenzi namuntu u-employer ngathi umsebenzi usuphelile uyaphuma ungela izivinseni. and to tell what you want, Mama Van Min, our constitution, I'm a contract maker. Singakanyeni amakampanizi amaningi ayani ayanisa abantu esithiye retrenchment abantu abaningi ababa-affected ngomama ngenxa yani amaqathi bayesaba ukuthi obama babe ngama-permanent workers ngenxa yema-maternity leave ngoba bengafuni ukubhadala indleko zama-maternity.
Njengogatsha lolo lulwela amalungelo abesifazana lokho libaphathisa yini omama lapha emsebenzini?
Yes, siyabaphathisa kakhulu okuzwayo. Njalo okunye okusithuphayo ukuthi abaningi kabasomalunga e-trade union. Abaningi bayesaba ukujoyina i-trade union ngoba besithi umkati kakhulu ukuthi ajoyine i-trade union. Abaningi bayesaba khona ukuthi babone izini thina nxa sesiyafika babengakhona ukuthi sizi-identify nxa kule problem. Bayathi khulumani kuphela kodwa lingakhuluma ukuthi litshele mngani okuqina kusiba i-problem lithi ukuthi sifeze umsebenzi wethu wokubamela omama laba abayabe nama-problem. Siyabamela sibili okuzwayo especially laba abangamalunga ama-tedinin abangasayesabile ama-issues esihlangana layo sihlangana nama-issues e-sexual harassment. Sihlangana nama-issues awe-non-paid i-maternity leave. Siyazama sibili ukuthi sibancedise obama.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Barbara Tanyanyiwa, isiphathamandla sogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kunhlanganiso ye-ZCTU olwe-Women's Advisory Council. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lilami uSithandekile Mhlanga, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha.
Sibonge ke uSithandekile Mhlanga ngokusethulela uhlelo lwabesifazana.
Wobanini sikukhuza, wobanini sikukhuza, sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo felejili.
Bahlabela ke kamnandi abafana veqembu le Tangapazi, abafana bakithi kumapanyana kutitshitsha Gechenge. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili eleZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe kusasa ekunanzeni i-Workers Day. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo Muntungameli Nkomo lila.
Listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.